uyangifonela njalo ngithuke umfowenu yena njalo ngifuna imali umshana wakho umshana wakho unokungijonga kanti umsala wakho uyantshontsha kakhuze
for a reason.